sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-23 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela eMansumpeni.
Ikukhanya iZANU-PF siyethukile ngendlela ibandla eliphikisayo ibandla lethu le-CCC elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abokuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje uma kuthiwa hhayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazobezwa ngokunuka amakhwapha, hhayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela eMansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMatabeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele esikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni lesi, uMnumzana Ntando Ndlela, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMatabeleland South umumo wezombusazo awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF siyethukile ngendlela ibandla eliphikisayo ibandla lethu le-CCC, Citizens Coalition for Change, elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatabeleland South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu, unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatabeleland South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni, lemafonini, lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphi langaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela eyinyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase, ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo okhona ngapha?
La khonokho kwenzakalayo kuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano, ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMatabeleland South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo, ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijene elizweni. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo utense ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho. Kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMadibeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethele iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathebeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla notifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze econtinue notifya amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we EFF Zimbabwe, kodwa hayi uqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe make sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city angana athe xaxa.
Sesike sezwa abanye bekhala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla le-CCC ngoba amapholisa ayabavimba. Sike sabona labanye bebotshwa. Lina lithini ngalokho?
Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla anotifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze econtinue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi, uqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe make sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama-provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city angana athe xaxa.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Sehlulekile ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakule South Africa ukwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo bexotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezizalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo osiso ogulayo. Yebo, kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha si-expecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqhakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazobezwa ngokunuka amakhwapha. Hayi, buhlungu leyo enhlamba siyayibona nje, into nje nokukhulunywa lapha nakuma-social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu ababenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka hlunga kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo kona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo. Kungabi ukuthi siziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo esizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants too, spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare engabuya ethe a subscription at least even if it's a small fee engaba accessible to ama migrant. Ngoba phela mase kunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela angeke usakuthemba, akusathembakala ngempela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe acine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angithi sokwe kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bayahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na kufuneka nje nathi sizwe saseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho. Ngoba ngithe mase ngiyilandelisisa le ndaba, omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi ezenzakalayo ezenziwa izizwalwane zakini. Wabalisa wathi eyuveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified laba bantu bathi ba-identify kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginako ubufakazi bokuthi labo bantu babengabaseZimbabwe na, kodwa ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzosenza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akunasidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa uNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende useqatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nami nikama ngutaphiwa moyo ngiseplan manje ngomsebenzi. Lapha engingakutsho ezengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Skala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwana siyazama ngendlela zonke la emkhokheli wethu umzana nezenzamisa akamkhohlwana. Ngiyazi akhona ama-hypocrite abangazama ukumfida information erongo bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njalonjani. I can see many comments koko social media la, I can see many comments, many with a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage is that engalose hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scatters said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. Ababalisa ikala ngayo umnzana nesonjamisa kulandela othenda ibithi la ayusikala ngisho labanye kuba bangaluzi hope njalo futhi bangaxabani bona bona just because isikhathi seduze khangelele kibo thembe bona. Let them work together, agree together, have one opinion. Let them not divide, let them not separate, let them not fight for his cause.
Linjani bantu bakithi, mthwakazi omuhle. Kumakhansili kwaphana kumameya wathiwathi akuvotele emalaphini votele emalaphini sikhuphe nidubo lokuze ntona okunye lokuselingabona lilenze kanjani. But emakhansilini hayihayi kwaphana kumele sizibonele sizenzele sizibambele mathupha kuhlala kubhizi kuvotelwa abantu besitshoneni lokhu hayi the waste of time. Then izi lapho kodwa kanti yona izana ezinhlanganiso even ama-osadik kwathiwathi bayithulela izane ibopha abantu yenzane izenzela intando. But why bethula nje bathula nje hayi no man why bethula kumoshakala bathulela akula muntu olokuza umkhuza phela abantu laba sebefuna nokukhuzwa laba amaxegu la they asemotha kakhona izane ithi motha kakhulu ke manje ukuthi bafuna ukukhuza ukuthi kodwa lenzani into elenzayo. No man hayi utapaza abantu bebe abenza ngakhona kuvumen wenze lokhu uyaboshwa wenze lokhu uyaboshwa aleli lizwe no man wayephatha abantu kanje yazi kugcina sokungasekho right man ukuthi umuntu oma-opposition le balandelela ama-opposition wayelithi bona bazenzela bona wonke abakufunayo kodwa ama-opposition kumele bawabophe bahlukumeze. No man hayi ngapha emadebhelele nto imigezi umezivotele emarapini umakhansila umameyara hlukane nokuvotela labantu labo bahlumeza angeke kube noshintshi uma kulokhu esivotela amashonala angeke ushintshe lutho
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli mbingelele kakhulu ama-supporters e-triple c siyabezwa abantu be-MRP bathi bona uchamisa angeke alibusiliswe abantu bejoyine i-MRP lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini ilizwe uzoliquma ngani ngabaphi abantu ngoba bona phela into kumele bebeyaziyo ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe siredlwa ngabantu abase-South Africa besitshele ngokuqumelizwe bona bazaze bezifele bengazange beliqume ubuhle uchamisa ulayo i-chance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngokuhleze wina yikho libona lezeki yenza okokungezelela ama-constituency ngoba iyakwazi vele ukuthi i-free and fair election uchamisa uyalithatha ilizwe bona kabala chance even yokuqumelizwe ngoba kathe sikunje bakhuluma kube nge-triple c ayengakazi kuse ngoba balomhawu ukuthi namandebela angikhona vele kasikulaleli abakutsho ngoba sidlali phela thina tshona sirojwa ngabantu abahlezi egoli abasuthayo bebe besitela ngokuqumelizwe nxa befuna ukubona ukuthi uchamisa ule chance uchamisa uthandwa ngabantu umqondisi ngakasabanga uchamisa ukungena kukhethu bebezabona ukuthi uchamisa bezabhotelwa ngabantu abaningi kakhulu ematabeleni udlula umqondisi okwedlula kathesi ukhethe esilulandayo lolo i-MRP vele ezilongi sisi sikhona vele akula council abazamthola kumbe u-MP vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-council akachamisa whether bayafuna kumbe kabafuni lokho kumele behlale bekwazi
studio 7 kanjani okhuluma ngodawu 263 lapha egoli okunye engizacela uPaula ngakho ngicela uPaula ngakho namhlanje ukuthi ndlela ngizwa abantu bekhala ngokuthi waye abantu be-triple c bengaviseli uma betshaya inkinga okweze bengaviseli kebengazezanu zile backup i-backup yakhona ngamapholisi labo pholinyathi bakhona labana bayakwazi ukuthi thina sisebenza ezi-backup yabantu bezanu abatshaya abantu that's why ubona manje abantu ababulala abantu abatshaya abantu ematyopo nabatshaya abantu ebhinga ngaphi ngaphi zonke ezi ndawo zokwensiza akubotshwa kivin lo yedwa umuntu kodwa batshaya kwaphelela lapho so inkinga ekhona manje le nto leyi sazoqhubeka ngoba abantu be-triple c bengazama ukuthi bayabisele i-backup bona abantu bezanu amapholisa lalawa sengawezanu avuka ngolaka ashabophona bavalele bonke that's why ubona manje antu bavalele ngophi umuntu ezalo sumbona esejele manje akula vini uyiwayo so inkinga esesilaka manje ukuthi umbuso izanu p f isiyayijekhe amapholisa asengawayo asasebenzela abantu so abantu benzi bavumele bekubone lokho bahambe bayivota ngobunyengi bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga isigebenga lezi sezibusa manje yabo
Studio 7. Yeah, hayi. Uyazi ukuthi kusinye isikhathi umuntu kulabantu abase bazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu. Engathi ngani abantu sebekhonza bona, ikakhulu umnankaga lapho. Umnankaga uthi uzaqhumiza izinsuku zabantu be-MRP. Awuso unkulunkulu wena mnankaga, awuso unkulunkulu ngitshola kancane. Unkulunkulu nguye oquma izinsuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakhiphe nge-ground, usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma izinsuku zabantu be-MRP ungubani wena? Ungubani? Ulegunya liphi lokuthi ungaqoma izinsuku zabantu? Usukungafa wena, ungafa wena wena mnankaga. Abantu be-MRP besale bethatha izwi labo, bese wena usufile. Unokuzitshela ukuthi usaqoma izinsuku zabo. Hayi, bawacela usihloniphe bani. Bako ukuthi wena ulenjongo lakubantu be-MRP le-query. Khuluma kathi usaphila. Khuluma kathi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu be-MRP leleni wena mnankaga wena? Ngoba since 1980 abantu bakithi be-MRP ba uyabazonda. Bala msebenzi ngenxa yakho ufuqele umgaba into nezimbi nguwe futhi ukubula kwabantu bakithi wena mnankaga wena kanti ufuna nebantwini bakithi mnankaga into ongasitshela yona nje iyi-1 nje ukuthi yini abantu abakuone layo nabantu bakithi hayi bakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale lawo phansi ukuthi madoda selifuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani ungathembisi ukubulala sonkulunkulu wena awusabeli futhi
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kulabantu abalithumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. Umsolwa ungumhlobo wesiChina ubikwa engene eStar Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalithumi kwalimala abanye njalo abalithumi. umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapolisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo sixoxele sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ye kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kube ngqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo ulapha e-North Carolina lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivuse lokuthi enze ulutho ukusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni lapha emelika nxa ingane ulesikweleto lomuntu ingane kalizwanani impopo mningi and lalabo abangani they are aggrieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka yadubula khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wonalo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi hhayi ekhanda kulezinto eziyabe sezingaserayi khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ungena nje ebantwini so no into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu abayabe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapha. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo okugcwele lempopho yakhona and abantu baningi kodwa amanye ama-states ikakhulu ama-red states yikho akusebenzisa that's why the amaningi are rushing to pass ama-gun laws njengathi thina lapha e-Indiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopho lobu ufihlile lokuzithwalele hhatshi akuselamthetho okwalisayo khonokho and sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khonapha e-Indiana bekuse-New Zealand omunye undoda la obethwele wahlwamthatha undoda lana wamdubula yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict asazi ukuba imbangela ingabe iyini abanye bathi yibuningi bempopho yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Indiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama igama lami ngu-Chris Gande.